umnumzana Mpofu lomnumzana Chimombe abakade bebikwa bengekho elizweni kodwa bese China bebevele bedingwa izakhi isithi ifuna ukubaphenya kudaba lokuthi bazisebenzisela imali okwakumele ithengele izizalwane zeZimbabwe eziswelayo imbuzi langodaba lokuthengwa kwemichina yokhetho ngomnyaka odlule imali le yayifika kuzigidi ezingamachumi amane amadola eMelika i-$40 million igqwetha elibamelayo umnumzana Thabson Zwetero uchasisa okwenzakale lamuhla
Zimbabwe Anti-Corruption Commission not now.
Yeah, the lapha ezakhe. So ke hayi sesikhulume labo bathe bazasibiza konke nje konke kuright. So sizamela bona ukuthi bazakuthi.
Izizalwane zeZimbabwe lazo seziveze imibono ehlukeneyo ngodaba lokungaphenywa kwababili laba lamuhla zisithi imvama yezakhi ukubopha okwesikhatshana iphinde ikhulule abantu ngokungacacanga kukanti ivele ayilamandla okuthonisisa amacala lokubopha ngokupheleleyo. Ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi lapha kungabe kudlalwa ngabantu ngoba bazabayekela icala liphelele emoyeni. Eyinye yalezi ingcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
Sekusithi khona uya kwabo amajaha lawo mabili uChimombe leMpofu ezak bethatha amavidiyo bethatha amapikitsha bekhanya lezichelesele nje kuphela. So kutshengisela ukuthi awulandawo lapho indaba leizakuphelela nje emoyeni.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uvumelane lo mnumzana Ngwenya esithi akusathembisi ukuthi ababili laba bazaphenywa.
NgakuChimombe akumangalisi kodwa vele kukhanyelelwe bekubhaywa nje isikhathi eZimbabwe kunzima ukuthi ukhangelele ukuthi abantu abenze corruption lohulumende ngababopha.
Isikhulumi sebandla elibusayo umnumzana Farai Marapira uthi kuhle ukuthi umnumzana Chimombe loMpofu bazinikele kuzakhe ngoba kutshengisa ukuba balandela umthetho.
Canzwa kuthi baChimombe nabampofu bayenda kuzekhe.
Ya ngizwile sibili ukuthi laba oMike Chimombe bahambile sibili zakhe. So ke hayi into enhle esikhangeleleyo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi wonke umuntu nxa kule nto ezinjengazonalezo aparticipate indaba zakhona zilungiswe kuhle.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efincube uthi abantu abaselathemba lezakhe.
Isenzo lesi singesinye sezinto ezenza ukuthi abantu beZimbabwe bangakholelwa ekuthini labo abafanele balwe lobugebengu lokwebiwa kwemali bazinikele ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo. Kubonakala kuyadlalwa nje, akuthathwa izinto ngendlela ezingakhona. Ilizwe liyaphela liqedwa yi-corruption, kodwa labo balwisa i-corruption babonakala nje bayadlala, bazithathela isikhathi sabo kodwa imali sebiwa iphela elizweni.
I-Studio 7 ayisayinelisanga ukukhuluma leziphathamandla zezakhe ezibona ngokwethulwa kwemibiko ngoba zingadobhi ucingo njalo zingaphenduli imibuzo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngodaba lokuzinikela kukamnumzana Chimombe loMpofu. Izakhe ithi phezu kwababili laba ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Wicknell Shivayo owayesebenza lababili laba kudaba olufanayo. Babikwa batshontsha imali kahulumende ngesikhathi bephiwe imvumo yokuthenga impahla yokusebenzisa ngesikhathi sokhetho besebenza lenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Election Commission lenkampani yeSouth Africa. Umnumzana Chimombe loMpofu betheswa omunye njalo umlandu wokungaqhubi kuhle uhlelo lwembuzi besebenzelana logatsha lwezokulima. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.